So we zika descenda ba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 29 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs to upgrade our transportation infrastructure.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe usefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi.
Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list of big government waste.
Kodwa abebandla eliphikisayo lama-Republican Republicans bathi ubusa ngendlela abangavumelani layo.
Ujaji nxa enganika umuntu ibheyili uyabhala i-order leyo kufanele ukuthi iyethayishwa.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa entolongweni okwedlula inyanga. Kube lokufuthelana ephalamende phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe isefeze okuningi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kwelemelika edale leCongress, lapho watshele khona abantu bakwelemelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehhofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphethwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lo phambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccinations. They're available.
UBiden uthe kulenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi yi-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs to upgrade our transportation infrastructure, jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjenge-Paris Climate Agreement yalahlwa ngurhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipolisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besola izenzo ezimbi zamapolisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden. Usole kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandla lama-Democrats bafuna ukwenza santando phansi kohlelo lolu. Kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job killing tax hikes in a generation.
Wodwa kwaZimbabwe ohlala kwele Melika uNomzana Raphael Mthombeni uzonqeka kakhulu okwethulwe nguBiden.
uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge 100 days uqinisile sivile ukuthi yena engena ukhangele kakhulu ivaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus baphiwa izimali zokuthi laphathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo laba abangelama-rents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Sakhangela i-American families plan leyo itsho ukuthi mina ngokwami nginje abatwana ngisasebenzini sebengathola ama-daycare abambekayo ngoba kade sama-daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyayibhadalelwa ama-$1,000 a month for i-daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama-daycare cheap njalo abantu abaningi xa ethuza khatsha amanye ama-teacher lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo uSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uthiye iningi likhuza umhlola enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter ngemva kwamazwi akhe awukuthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika. Okumangalise abanengi ukuthi ngemva kwamazwi la uScott uphinde wathi yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Iningi lithi iMelika ibandlulula ikakhulu abantu abamnyama kusukela endulo besetshenziswa njengezigqili kuze kube namuhla. Akula muntu obulawa yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe lumkhuhlane. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele belomkhuhlane lo selokhu ufike kuleli likhwelela kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,191. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,565. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilithumi lasikhombisa 17,345. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,729. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu phose amane 388,021. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 69,992. Kusenjalo lanxa umkhuhlane lo ubungakahlaseli kakhulu emaphandleni abanye bathi lokho kulakho ukutshintsha ngoba izakhamizi eziningi zingathathi amanyathelo okuzivikela akhuthazwa ngabezempilakahle afana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ophatheke njalo kwezombusazwe yena obesemakhaya ematopo.
Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni sematopo benanzelela ukuthi abantu abagqoka ama maski, abantu basondelelana, aba maintain social distancing, akula sanitize kakulani. Indawo engihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyini yedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Ongangokuthi abantu bemakhaya ke abawunaki umkhuhlane weCOVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje, abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokhu, abanakile nje abagcize eqhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lolu lokuhlaba abantu Jackson ye-COVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala abantu abakaqalisa ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya.
Bakhangela njani udaba nalolu olo COVID-19, bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani, balolwazi olweneleyo?
Abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogula lo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi umkhuhlane okhona, bayakwazi njalo ukuthi kule nhlelo okumele zilandele lwezinjazana lezi ke ezokugqoka amamaski lokusanitize ke lokuchilana isikhala, abantu bangasondelelani, bangabithimulelani, bangaphefumulelani, bayakwazi konke khona lokho. Kodwa ke bona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala, balutshwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo esiphatheke kwezombusazwe njalo uke wafika emaphandleni ematopo. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye akhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Abasolwa betheswa icala lokubangela udlakela beze betshengisele phandle kwenkamba yebulawayo police station ngenyanga edluleyo, bekhonona ngokuthi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ibandla leli liqhube umkhankaso ebulenjini be-internet ogqitshwe izolo lapho ebelisola khona ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kaZulu. Igqwetha labasolwa umnumzana Prince Butche Dube utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMahluli uthe kumele babhadale imali efika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwean dollars ngamunye njalo bazibike emapholiseni kabili ngeviki.
Bakhululiwe ngebheyili bonke ngu-9. You'd remember ukuthi abangu-7 bangikhona babencitshwe ibheyili enkundleni kamanje, and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sasi-appealile against i-decision to deny them bail. And then ababili bangikhona babevele bengazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ba-applyelwa labana abanye bangu-7. So ama-cases angikhona omabili angene kanye kanye before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, it's not Muslim man, so we will not pay ujaji kavumelana ngalaso, wasibeka eceleni wasebanika inbail.
Kuyini okusalungiswa kathesi?
Ngokwazi kwami abakaphumi, okwenzakalayo ukuthi ujudge nxa enganika umuntu ibail uyabhala iorder iorder leyo kufanele ukuthi iyethayishwa ukuthi ingakathayishwa kuyathatha isikhathi nyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili nxa ingathayishwa ujudge ayisayina ke then only then can somebody go and make a bail deposit
ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo
hayi asikabi nelanga langkhona okwenzakalayo ukuthi belibona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand so ke abajujisi bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile ngaleso sizathu kusukela kusasa mhlawumbe usafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthiwa ngama-state papers ukuthi lapho silungiselele ukutholisisa kwecala ngaleso sizathu-ke sivumelane labajujisi ukuthi icala lidluliselwe phambili to next week next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi besingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini
babekhonone njalo ngokuchaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa kwagcina kwenziwe yini lokho njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba
ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa ngabodokotela kwenziwa khona lokho kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani umansi wayethe khona nxa sokulethuba behambe beyireporta emapholiseni ukuthi batshawa ngobani then kuvulwe amacala athize against abantu ababatshayayo so kusho ukuthi njengoba sebeyaphuma ama-assuming ukuthi they will pay bail so njengoba sebeyaphuma kusho ukuthi they will be able to do that
umnumzana Prince Buche Dube ligqweta lenhlanganiso yeabameli Human Rights Network yona emela amalunga eMthwakazi Republic Party. Futhelana kudalela senethi phakathi kukamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi lo senetha weMDC umnumzana Khaliphani Phukeni ngemva kokuba uZiyambi ethese uPhukeni icala lokuba lenketha bechavi i-tribalism lokhu kwenzakale ngemva kokuba umnumzana Phukeni ebuze ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi umsekeli wakhe kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohadi ngombimbitho esetheswa amacala okuganga labafazi babanikazi uPhukeni uthe ukungagcwaliswa kwesikhundla sikaMohadi kuthiya uZulu weMathebeleland engelamuntu omelayo kupresidium yeZANU-PF lakuhulumente uphinde wasola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okuza kwenza uMnangagwa abe lamandla okukhetha abasekeli bakhe hathi ukuthi bavotelwe nguZulu njengalokhu obekuthiwo isisekelo esalotshwa ngo-2013. uPhukeni uthe inyathelo leli livimba abesifazana labemihlobo emilutshwana abafana lamaNdebele ukuthi labo bangene esikhundleni sikamongameli lokhu kucunule uZiyambi wathi uPhukeni kayisiso sikhulumeli sabantu bemaNdebeleni njalo uthe kumele atshiyane le mikhuba elenketha bechabi phakathi lanxa uPhukeni engathandanga ukukhuluma ngalolu daba sixoxe lomgcinisihlalo we-MDC eMelika umnumzana Denmoyo
kuyajabulisa kakhulu ukubona amasenetha afana lo senetha Phukeni akwazi ukuthi bamele abantu ephalamente bangaphombi ukuvumelana lento yonke nje ephoselwa nguhulumende yiyo esithi yi-true opposition kele isibona yenzwe nguPhukeni ngokuchallenge uZiyambi okwesibili kuliqiniso ukuthi uMnangagwa akaka replace u-vice president Mohadi and kuyasima amangaza thina abaningi ngoba traditionally vele u vice president umuntu ophuma emathebeleland into okwavunyelwana layo ngesikhathi sabo si unity agreement labo umqhabuko uJoshua Nkomo ukuthi u vice president uzophuma emathebeleland kuzapho. So by default umuntu wasemathebeleland ma engu vice president kusho ukuthi abantu bemathebeleland bale representation ku presidia and ngakho ke since uMuhadi waxoshwa noma ngathi wa resigna ngezikandali zakhe abantu bemathebeleland abaselalo yo i representative ku presidia ku government. So ludaba oluhle kakhulu elizwe uphugene luveza lapha and njalo futhi ngizwelwela labesifazane.
Kahle kahle moyo ibandla leno limi ngapi kudaba lwebhilile ngoba sibonele sehlukana ku House of Assembly omakhuphe besala ukuyivotela la ku Senate sizwa kuthiwa lidabukene phakathi ibandla leno.
Mina ngeke ngikwazi ukukhulumela iposition yeparty kule amendment bill number 2 njengoba ngingasu spokesman weparty la ngibona ama observation afana la wakho unalawo ukuthi ukuvota esikubone kusenzeka ku National Assembly la ku Senate kuhlukene phakathi kwabantu be NDC team. I think kodwa ku Senate ngibone abaningi bevumelana ukuthi hayi abayi support i amendment bill number 2 even though abanye bebesithi kukhona okuthize kuleyo amendment esingathi sivumelana lapho ukufana loku increase i quota yabo mama le youth representation. Kodwa vele into ku constitution yacho ukuthi gender parity abantu besifazana babe fully represented in the same manner lamadoda. Going back to amendment bill number 2 lo sibonile ukuthi bekungela kuzwana ngingatsho kuma kuyo ku National Assembly ikakhulu ngoba kulabanye ku MDCT babona kungathi kufanele ukuthi bavumelane lokwenziwa izano from a political point of view. Thina si opposition yes hayi ukuthi siphombuku oppose for the sake of opposing kodwa kukhona ezinye izinto esingeke sivumelane lazo esizibone ezikule amendment bill ezifana lokhetho lwamajaji ngoba siyibona thina kuyinto ephazamisa idemocracy.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi inkampani yakwele China iBayfa Investments yona etheswa icala lokugepha amangcwaba abantu esigabeni selinde ewanke iyalilandula leli cala. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Sonzelo Dlamini usemise umabhalane wedolobho uTown Clerk umnumzana Ronnie Dube umsebenzi ukuze aphenywe amacala abhekane lawo agoqela wenkohlakalo lokwehluleka umsebenzi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Mbona ndlambona ndlambona busakazi ku 27. Ngiyabingelela njalo. Ngiyu SJD akomuke kumasendi eBlumt. Ngiyabingelela kakhulu ihlobo zami endlini. Ngibonge kakhulu ukungena ku 27. Ngithi linjani lonke. Mina ngilokukhala ngezinto ezenzakala ekhaya. Ngokuhlala ngihlala lapha eMzansi eSouth Africa. Kunento enkenje kubakhulu bethu khona ngale amabandla wonke nje. I'm sure abakwenza ukuthi uma bengena eParliament bekhuleke noma benze imihlangano bekhuleke. That's why uthole ukuthi khona izinto zonke azihambi kahle. Nanku manje ngithe ngiyabheka nje indaba ye-MDC Alliance. Sebeyakubona manje ukuthi into ababeyenzile vele yayi-wrong. Bawina mpela endaweni eziningi emandebeleni kodwa bayenza into engcolile ukuyathatha abantu abasuka endaweni abangazazi bezoba ngama councilor endaweni zakithi umthakazi then manje ngiyabona ukuthi baphaphamise umthakazi ayisikho ukuthi balicabangele le nto ukuthi sebefuna ukuthi khona ye manje kuleyo ndawo ukuba ngu councilor kuleyo ndawo baphaphamise yithi abakumthakazi ngoba sikubonile ukuthi nanku abantu babo bona abafakwa esikhundleni bahamba bethathwa ungathatha umuntu werusaphe kunalomlethe emandebeleni uzowenzani bazini ngendaba emandebeleni into le ivele yona ingcolile vele yenzwe yayenzwa i-alliance ingcole kakhulu kwakufanele bekucabange bona ekuqaleni ukuthi kufanele makuvotwa vele kukwazi ukuthi kuvotelwa umuntu wakuleyo ndawo ozaba ikhansela noma kumbeni amele abantu bakuleyo ndawo mina ngiswele kakhulu impela khona beqala ukuphaphama amanzi babethuleleni isikhathi sonke lesi ngoba sekuseduzane ukuthi kuvotwe khona bezama ukuthi besidonsele eduzane akulunganga vele kufanele bevule amehlo ngoba ngokuya kwesikhathi vele isupport izobabalekela ngoba sebehlanganisiwe umthwakazi namanje ngiswele futhi lesizame PF engcolile kakhulu kokugcina onguye umngcolo omkhulu kakhulu lapha eZimbabwe ukubopha abantu baboshelwane begcwalisa nje indawo zonke baboshelwa ukuthi bayenzeni phakame nje sonke sibe silo kakhulu kwenza ukuthi uhambe kulunge uNkulunkulu emuhle kodwa ngiyabona kuzolunga ngiyabonga hlobo zami ngandi kakhulu ngibonga uNkulunkulu asibusise sonke amen.
Hi Studio 7 siyabonga kwasakazi wethu mina okhuluma ngonhlanhla Eastern Cape eSouth Africa hayi uhlupho lusekhaya uzibuza ukuthi kahle kahle for how long abantu bazosokola kanje into eyi-one engingathi angi-understand kakhulukhulu nabantu abaqala ama-political parties ye siyayibona i-issue yematebeleland but i-issue yematebeleland ungayilanda ufuna ukuthi ufome i-party i-political party ezoba ngemihlobo yematebeleland awungeke wayibusa ilizwe eleZimbabwe even one day why amatebeleland population yamandebele incinci kakhulu incane compared to the total population yabantu there is inhlanga and the population yamadebeleland incane kanjalo ukubona ngabo thina singamandebele we are divided kanti la ama political parties already asafonywayo why wona omunye umuntu angajwayeli yona yena le party eyafuma ethathe imbono yakhe ifake kule invest kule party already exist ayikhona then uyaqala i-political party yomhlobo once waqala i-political party yomhlobo awusivele asozisebenzi the reason why asozisebenzi because le lokuze ne-political party ezobe ikhona already yabivele ilabantu abalushwane uqale futhi iparty enye ezoqala futhi ukuthi ungabi lolu khuzene ibe labantu abasupporta umhlobo othile wabantu and then ekugcineni vele there won't be any progress kuyafana nje lokuthi isigidi sibe endaweni eyi-one the best ukuthi abona la ama-political parties ngaba abantu baba-united kubele one main political party lakhona futhi i-political party la ingadeki mhlobo because I'm sure ekhaya almost one third of the total population ekhona elizweni and once i-population yaba i-population ebheke mhlobo is not going to have any success even one day unless ma ungabe ufuna ukuthi ubuse start ufuthi it doesn't even work.
Njani Studio 7 siyalizwa sibili elikhuluma ngakho laba abantu begovernment balokhu bephethe ukuthiwa imitshado imbuthano amashetshe ye abantu bathe sibabuthana ezindlini bayenza amashabhini indaba bengakhulumi ngamashabhini ababuthana khona abantu kakhulu uma wandivumi abantu bethengisa khona ukutshwala emashabhini abakhulume ngakho konke ayikhona ukukhuluma ngamashetshe ye amabhawa ye imitshado imbuthano bechiya amashabhini ngoba amapholisa yiyo indawo zabo abanatha khona ngoba amashabhini ayiwo avuka yiwo amapholisa khona ahlukumeza abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abamabandla aphikisayo kweleSomalia sebamukele inyathelo likamongameli walelo lizwe elokwesula imizamo yakhe yokwengeza umbuso wakhe ngeminyaka emibili ngaphandle komthetho. Kepha bathi injongo yakhe kahle kahle abakayiqondi. Lanxa eleBotswana lisanda kubumba ikomiti ezaphenya udubo lokudlwengulwa kwabesifazane lwesifazana olupahileyo abanye bathi iyasilela limizamo ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe sefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi kabavumelani lombuso wakhe. Inkantolo ye-High Court kobulawayo ikhulule amalunga emthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.